Siyabamukela abafowethu abavela eNgilandi, yilo leli lizwe abalitshiya linje, balitshiya lifile, lilokhu eqhubeka lisifa. Siyakhala kunye labo kasihlanganeni silweni lomkhuhlane lo we-COVID-19 obangwa yi-coronavirus. Kodwa kungeke kuze kwenzeke ukuthi kuphakathi kunje, kuphakathi kosizo olukhulu kangaka, ilizwe lingelamaphilisi, lingelamaventilator, lingelamamaski, lingelazinto zokuthi odokotela bagqoke, amanesi agqoke, lingenelisa ukubhadala amanesi lamadokotela, lingenelisa ukubhadala izisebenzi, lingenelisa ukuthenga impuphu, kungela kudla elizweni, kube lo muntu ofakwe wetelene. Hayi, umdlalo onjalo nje kawukho. Awabadingelwa indawo eyinye, bangafakwa endaweni engcolileyo, badingelwe indawo kodwa hayi ewetelene. Singadlalini ngento embi kangaka kulo sizo olungaka phakathi kwelizwe. Asenzeni izinto ezi-serious. Abantu badingelwa indawo ehlanzekileyo kodwa hayi iwetele.
Udaba lwabantu abavela phandle kwelizwe lolu kumele luphathwe njani, ngoba sibone kwezinye indawo lapha bagcinwe khona. Ngiphe umzekeliso wePlumtree High School, lapho okulabantu abedlula amakhulu amahlanu abagcinwe kuleyo ndawo abavele kwele Botswana. Labo bayakhala bathi kuminyene, kanti njalo kabahlolwa. Kumele luphathwe njani lolu daba?
Udaba lwabantu abavela ngaphandle uhulumende kumele alubambe ngendlela ehlonipha amalungelo abantu, into yokuqala leyo. Kanti-ke lukuhambisane ukwenza kwakhe lalokho okumiswe inhlanganiso yezizwe yezempilakahle emhlabeni, i-World Health Organization, ukuthi abantu bangathintani, bangaminyani, bangathelelani igciwane, ngokuba kule ngozi nxa beminyene ukuthi bathelelane igciwane, kungenzeka njengoba bebuyile ukhona ogulayo phakathi kwabo abesethelela abanye basebegcina begula bonke. Indlela owenziwa ngayo ikuthi kuphangiswa ukuthi bahlolwe, bahlukaniswe masinyane abagulayo, basiwe lapho abasiwa khona, kube sekulandelelwa labo abangabe beke bahlangana labo okuthiwa i-contact tracing, ukuze labo belashwe, bahlukaniswe abantu, bangaminyaniswa, bavikelwe ukuze isifo lesi singamemetheki sigcwale ilizwe lonke. Uhulumende kalandele imigomo, izinto ezibekwe i-World Health Organization, iyo indlela yokuvikela ukumemetheka kwegciwane.
Uhlelo lokuvalwa kwelizwe lona luhamba njani khona ngapho koBulawayo njengoba solwengeziwe nje?
Lapha siyibonile i-lockdown iyaqhubeka ingezelelwa amaviki amabili, okutsho ukuthi abantu baza baphakathi kosizo olukhulu kakhulu. Akula kudla, imali zerenti ziyavela ngaphi, imali zokondla abantwana kuyavela ngaphi, amabhenki avaliwe, imisebenzi ivaliwe. Ilizwe leZimbabwe alifani namanye amazwe ukuthi lingenelise ukudonsa isikhathi eside, kodwa-ke kutshayisa ikhanda ngokuba ngapha kumele kuvikelwe abantu, kodwa ngapha abantu labo futhi baphakathi kosizo olukhulu. Kanti-ke siyabona ngale zimputshini abantu imbiko esiyitholayo ngeyokuthi kule qembu lezombusazwe eseqalile ukukhampeyina, ukukhankasa ngempuphu yona leyo sizo olungaka. Kanti la mapholisa sezibeka phambili komzila wempuphu, yiba sebeyibutha sebebuyela kusona siyana isikhathi sikaMgabe lapho babephila khona nge-corruption. Into enjalo kayiqondanga, kumele ikhuzwe abantu, kwenziwe ngendlela eqondileyo evikela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi.